isenzamo sizileyo manje sisitshengisela ukuthi izanu isiziyafika kusibanga sokuthi bakwamukele ukuthi umgabe kasoza kuse kuze kube ngunaphakade ngoba iqiniso elikhona ngumuntu wenyama la kusasa angabuye ehambile. So isenzo lesi abasenzayo basenzele ukuthi banelise ukuthi indaba le esingathi ngesilungu indaba ye-succession debate ibe closed, ngoba mase bemnika ilungelo lokuthi abe nguye osenamani wokuthi akhethe ukuthi ngubani ozamlandela nxa yena ethe wathiya lesi sidalwa siphetheyo. Kutho ukuthi sokusiba clear ukuthi ikusasa yezanu iminjani, njalo kuzoba clear ukuthi ikusasa yelizwe iyokuba njani, ngoba izanu yelokhu isabusa phela njengoba lesingakulibali ukuthi angavuke ethule kusasa umgabe, izanu iyabe lokhu isesihlalweni. Kuzafanele kube yiyo futhi ezaqhubeka ngoba yiyo lokhu iphethele i-president. So yikho esikubona kusenzakala manje, kungasethusi kakhulu lokho okwenzakalayo ngoba vele ngokuqondileyo kwefanti nga umgabe le into ye-succession debate wayibamba kudala, wayilungisa vele, bekungafanelanga izifike kwisimo lesi esiyibone isiso isimi ngayo, ngoba isimo lesi besisibi kakhulu lakathi esilokhu sisibi vele lesisio.
Indaba yesisekelo esiguquliweyo lesi ivezani nxa sikhangela udaba lwentando kaZulu kubandla lezanu PF?
Intando kaZulu kuzanu PF vele kakanzi yaba khona ngoba uZulu kakazi waba khona kuzanu PF. Singakulibali ukuthi izanu ngokuqondileyo uZulu jikelele kalani nayo, kodwa okwenzakalayo izanu yiyo exhase umbuso ngazo zonke izandla, iwubambile ayisoziwekeli. So ngokunjalo izanu konke okwenzakalayo ikwenza ngoba ikwazi ukuthi ilawo amandla okuthi yenze lokho efanele ukukwenza, ikakhulu ikhangisa isisekelo sombuso lesi esithi sona uPresident kamelanga abe lama terms of office adlula amabili. So umgabe uyakuzwisisa lokho okwenzakalayo, njalo uyakwazi ukuthi isibanga sekiso in terms of the age usehambe isibanga eside semdlala seluphele la kusasa nje angavuka ethule. Yikho okusitshengisela ukuthi izame isizame ukuthi izilungiselele ilungiselele kusasa yayo ukwenzela ukuthi yanelise ukubamba lesi sihlale lokhu isiphethe iqhubeke ngaso iye phambili. Yiyo kuphela into eyenzakalayo. Ukuthi uZulu jikelele umi ngaphi, unjani, uthini ngalokho, izanu kayilakho lakho, kayilandaba lakho lokho.